Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 24/2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
imithetho eyafakwayo ngabe WHO le Zimbabwe government ayisalandelwa ikakhulu kobulawayo. Lokho libona nje izinga liqanise kakhulu kobulawayo.
Ngufi abantu abane bakobulawayo izolo, lo yedwa weMashingo bebulawa yicoronavirus. Okukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kwabangamakhulu phose amathathu, 273 eZimbabwe jikelele.
You cannot claim a budget surplus when hospitals have no medicine, when there are no teachers in schools. You cannot claim a budget surplus when the public health system is collapsed.
Abe bandla le MDC Alliance bathi isimo somnotho weZimbabwe sesifike esibangeni esibi kakhulu, kubangelwa ukungamanga kuhle kwesimo sombusazo. Abe dalele eParliament babika ukubana sebenzisa inkundla zebulenjini ekwenzeni umsebenzi yonke yalelo dali kungenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kufe abantu abahlanu izolo bebulawa yi-coronavirus, okukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kwabangamakhulu phose amathathu, 273 eZimbabwe jikelele. Abane balaba bantu abakobulawayo, lo yedwa owesigabeni seMashingo. Sebezinkulungwane ezedlula ezisishiyagalombili, 9,308 asebehlole batholakala bele COVID-19 elizweni jikelele. Abalokho beqiniswa yilo mkhuhlane sebengamakhulu edlula ayisikhombisa, 746, kodwa asebeke balaliswa ligciwane leli basila sebezinkulungwane ezedlula ezithobami nembili, 8,288. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili, 2.1 million, labulala inkulungwane ezingamashumi phose yamahlanu, 49,975. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose ayisithupha, 59.4 million ababanjwe beligciwane leli, labulala abedlula isigidi, 1.4 million. Kunjalo nje ngalesi sikhathi iCOVID-19 iloke isidla amahabula eZimbabwe, ikakhulu kobulawayo lasemkhonweni weMandebeleni. Ingcwethi zezempilakahle zithi lo mkhuhlane usukhwaza ngolaka edolobheni leli ngoba abantu kabasalandeli iziqundiso ezabekwa nguhulumende kanye labenhlanganiso eye-World Health Organization ezijonge ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo. Unkosazana Perseverance Nyathi wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association ngomunye wabalombono munye. Asizweni exoxa lo Mike Obe weStudio 7.
Senanzelela kakhulu ukuthi izinga le-COVID-19 selithe lamemetheka kakhulu kobulawayo. Sikhangela kuma-figures lawo esiwaphiwa ngabe-Ministry of Health and Child Welfare. Zikuyethusa kakhulu ngobana lama-residents sezethukile sibili kakhulu kubana kanti emphakathini wethu izinga liyaqansa. Thina sicabanga ukuthi mhlawumbe liyayehla kanti lona liyaqansa.
Ngombono wakho ungathi izakhamizi zebulawayo bayahlonipha na imithetho ye-lockdown?
Imithetho eyafakwayo ngabe WHO le Zimbabwe government ayisalandelwa ikakhulu kobulawayo. Lokho libona nje izinga liqanise kakhulu kobulawayo. Imithetho eyafakwayo lokuthi silandele ukugqoka kwamamaski, silandele ama-social distance, konke lokho sokuyinto nje engayenziwayo ikakhulu ke ngapha kobulawayo. njalo siyananzelela ukuthi semaningi kakhulu okwesikhiwa singathi isoma-social gathering, ukuhlanganelana kwabantu. Sananzelela ukuthi amashabhini asavula, amabhawa asavula, abantu abasapractice kakhulu ku-social distancer, ukugqoka amamaski. Sebengani ba-relaxed kakhulu abantu, sebekhohliwe ukuthi sisesikhathini esinzima siphakathi kobhubhano lolu lwe-COVID-19.
Siyezwa ingcwethi ezijiyeneyo bekhuthaza ama-government officials emadolobheni ajiyeneyo, kakhulukazi eHarare njalo koBulawayo, ukuthi bakhangele ukwenza enye i-lockdown. Awusitshela umbono wakho ngalokho, kubona njani lokho?
Sibona kuwumbono omuhle ngoba izinga leli lingabelokhu likhuphuka, abantu abaningi bazabhubha. Njalo ukubhubha kwabantu asonto enhle. Sikhulumela ekuthini abantu kumele sizigcine, kumele unakekele umuntu oseduzane kwakho. Ngakho-ke siyagcizelela njalo siyinhlanganiso ukubana besicela nje abantu bacabangisise kakhulu ukuthi impilo iqakathekile. Asibuyeleni ekugcineni ama-rules and regulations ona lawana esaphiwayo ukubana social distance, washing of hands, lokuziphatha kahle nje sigqoka ama-mask ethu.
Manyathi, sesithinta-ke udaba lwamabhoda. Siyabona ukuthi amabhoda akhangela ukuvula mhla ka-1 December elizweni. Kulesi sikhathi siyabona ukuthi inani labantu abasebebanjwe ngalo mkhuhlane we-COVID-19 lokho liqhubekela phambili likhuphuka. Ukubona njani ukuvulwa kwamabhoda lokhu? Kuyinto engathi uyakhuthaza na?
Kungathi kuyasisolisa kakhulu ngobana khathesi sikhangele ukuthi khona ama-cases lawa asethe akhuphuka. Akhuphukiswa yini? Akhuphukiswa ngabantu abangena emngceleni leyi, bengena okungekho emthethweni. Pho-ke nxa sokusemthethweni abantu bengena kuhle sibili, ama-cases lawa azangezelela kakhulukazi. Besicela nje uhulumende ukuthi lakho akukhayendisise khona lokhu ukubana abantu babuyele ekugcineni ama-measures lawa nama-pre-measures.
Bese sikhangela-ke okwenzakalayo esikolo se-John Tulloch High School. Siyabona ukuthi esikolo lesi kulabantu abaningi ngempela abasebebanjwe ngalo mkhuhlane we-COVID-19. Sikhangela lokho okwenzakalayo kulesi sikolo se-John Tulloch High School, ubona ngani isikolo kumele siqhubekele phambili zivuliwe na?
Nxa kungavalwa izikolo kuzaphambanisa njalo futhi uhlelo lwezikolo olomnyaka ozayo luka-2021. Izikolo nje kumele zifake ama-measures khonokhani ukuthi akulamntana okumele angene ngela mask, akulamntana okumele akhiphe imask. Kumele kufumigethwe ezikolo, kubona ukuthi kuhlanzekile, kukhangelisiswe sibili ukuthi even labotitshala labo banjani, bafake ama-mask, bafundisa abantwana begqoke ama-mask wona lawo esikhuluma ngawo. Kube lama-measures nje njengezikolo, amboni ukuthi kungaphazamisa nxa konke kungalandelwa.
UNkosazana Perseverance Nyathi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association limuzwe exoxa lapho lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Abebandla le-MDC Alliance bathi isimo somnotho weZimbabwe sesifike esibangeni esibi kakhulu, kubangelwa yikungamanga kuhle kwesimo sombusazwe. Ngakho-ke akusoze kwaba lokuzinza elizweni nxa kungasathathwanga amanyathelo okulungisisa lumumo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngomunye wabasekeli bomkhokeli we-MDC Alliance, uMnumzana Thendai Biti, emhlanganweni lethatha lezindaba phezu kwesimo somnotho elizweni owenzelwe emahofisini awe-Surface Trust eHarare lamhla emini. Lanxa kuke kwaba lokuxokozela ngaphambilini kwalo mhlangano kubangelwa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasakhulayo bezanu-PF, ugcine uqhubeka. UBithi utshele intatheli zindaba ukuba inkinga ezibhekane lelizwe zavele zabangelwa yikungaqhutshwa kuhle kokhetho ngemva kokuhluthunelwa kukamuyi uMnumzana Robert Mugabe intambo zombuso ngabebutho.
So there has to be dialogue in this country. We need dialogue in this country. So the choice that Mnangagwa faces is very simple. Dialogue with Advocate Nelson Chamisa, or face the inevitable consequences of a die-hard mindset, which is an implosion. But said the way there is an implosion, this time around blood will be shed.
Kulula kakhulu uMnangagwa okumele akwenze ukuxoxisana loNelson Chamisa kumbe amelane lomonakalo oza kuba khona lapho uZulu esetshengisa ukukhonona kwakhe. Udubo yikuba nxa sesikuleso simo ke kuchitheka igazi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancijana upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Kuyinto emgceke leyi ekhulunywa nguTendai Biti ukuthi nxa kungalungisiswanga indaba zokuqhutshwa kokhetho ukulandelwa komthetho elizweni njalo lokukhangelwa amalungelo abantu ukuthi alandelwe yini ukuvusa ilizwe leli kuzakwala kuyinto enzima. Sobala njalo ukuthi udaba lweZimbabwe olungalungisiswanga luphakathi lukababa uNelson Chamisa laye ubaba uMongameli uEmerson Mnangagwa yibo ababili kuphela abakhangelelweyo ukuthi nxa kukhulunywa kulungisiswa indaba eziphakathi kwababili laba.
Biti uphinde wasola kakhulu ukuphathwa okwenziwe ukuqhamuka kwegciwane le-COVID-19 nguhulumende ongazange abambisane ngokugcweleyo labenhlangothi zonke zempilo ukuvikela uZulu. Nanku leli gciwane selisidla njalo amahabula ngemva kokuthatha kwakhe inyathelo lokuvula izikolo kungelandlela ecacileyo yokuvikela abantwana besikolo lababalisi. Kodwa isiphathamandla sogatsha lokwethulwa kwemibiko ebandleni elibusayo elezanu PF umnumzana Tafazwa Mgwadi utshele umsakazo ukuthi akakhulumi iqiniso uBiti ngoba umumo wezombusazwe bawulungisisa ngomnyaka ka-2017 baze bakhuthaze uMgabe ukuba ehle embusweni bazoqhuba ukhetho olubalulekileyo ngomnyaka owalandelayo ka-2018 lapho okwanqoba khona uMnangagwa. Ngakho ke abasoze balalele amanga kaBiti lebandla lakhe.
The crisis of legitimacy exists in the mindset of a lawyer. Once a lawyer who doesn't know exactly which profession he belongs to, that is why it is quite so not so surprising to find him get crashing on matters of finance, economic affairs, legal issues. His approach to politics is one that was marks of the I know it all approach, but it doesn't work that way. You must restrict himself to the courtrooms.
Kunje uMgwadi uthi uhulumende wakhe wezanu PF usephume lenhlelo eziningi zokuthuthukisa umnotho welizwe, umsebenzi wokulima, ukulungisa imigwaqo lokunye okunenginengi. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Abedale lePhalamende babika ukubana sebezasebenzisa inkundla zebulenjini ekwenzeni imisebenzi yabo yonke ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lokhu kuphume emhlanganweni wemfundiso ngokusebenza kwaleli dale owenziwe ngamalunga alo labezindaba kanye labenhlanganiso ezizimeleyo zakoBulawayo eyezimathebeleland North leSouth. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Lumhlangano owenzelwe ehoteleni eRainbow kobulawayo namhlanje ubujonge ukupha ulwazi abezindaba kanye labenhlanganiso ezizimeleyo zeMandebeleni ngokusebenza kwedale lePhalamende emizameni yokubalimukisa ukuba bengasebenzisana njani labo ekubumbeni imithetho kanye lokulandela ukusebenza kwedale. Ekhuluma emhlanganweni wemfundiso lo, umlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda ukhuthaze abezindaba ukuba bengathathi icele ekuqhubeni umsebenzi. Unkosikazi noMansonto Nsunga, umsekeli kamabhalani wedaleleli, uthi bakubone kuqakathekile ukuthi bazise uZulu ukuthi abamanga ukusebenza ngenxa ye-COVID-19.
Singathi iParliament yabona ukuthi ayingeke ime ukusebenza ngenxa yokubana sokule COVID. Basebenzi njengoba sesile technology, kungcono sisebenzise technology ukuthi iParliament ihlangane ibe lama-virtual meetings.
Omunye wabakade bekhona emhlanganweni wemfundiso wanamhlanje ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo osebenzela eseGwanda.
Hayi, kuyabongeka sibili ukuthi abuya zezama ukukhuluma lathi ecasisela abantu ukuthi izinto zeParliament zisebenza njani, siziphathe njani. Uvula abantu abaningi ngamehlo ngento asiprezentileyo lapho. Sengathi nje bangaqhubeka befundisa abantu abona kuningade singakwazi esuke sesikutobhile namuhla.
Olwela amalungelo oluntu osebenzela eselupane umnumzana Vumani Ndlovu uthi kuqakathekile ukuthola ulwazi lokuba idale lePhalamende lisebenza njani.
ukuqhakathekile kakhulu ukuthi abantu bazwisise ukuthi iParliament isebenza kanjani njalo benelise lokubuza eminye imibuzo evele besehluleka ukuthola impendulo ngayo ngiyo. So bekuqoka ukuthi behlanganela uSpeaker ukwenzela ukuthi abachasisele kabanzi ukuthi iParliament isebenza kanjani.
Unkosazana Thando Gwinji olwela amalungelo oluntu wakobulawayo laye ubonye ukuzehlisa kwedale lePhalamende ngokuzoxoxisana labo ngokusebenza kwabo ezweni.
Umhlangano esibe nawo noSpeaker of Parliament lamhla ubuqakathekile kakhulu ukuthi bakwanise lawo ukubuya phansi bakwanise ukukhuluma le-civil society le-media ngendaba okumele siphatheke kuzo nxa kusiwa ePhalamende, kusiya lokuthi abantu baphathe kanjani ePhalamende.
Umhlangano wemfundiso lo owelanga elilodwa oqale ekuseni ngabo 8:30 ehoteleni eRainbow kobulawayo ungenwe izintatheli zindaba inkokheli yabenkolo ezehlukeneyo labenhlanganiso ezizimeleyo abakade bekhona babelethuba lokuthola ulwazi olujulileyo ngokuthi leli dale lisebenza kanjani kanye lokuthi uZulu angaphathisa ngayiphi indlela. Abedaleleli bathi kunje baphakathi kokulungiselela ukuba lomabonakude lomsakazo ozasakaza imisebenzi yonke yedale lePhalamende lendaba eziyabe zihlaziwa kilo okuyinto eyamukelwe ngenjabulo ngabakade bekhona besithi balethemba lokuthi konke okukhulunywe namhlanje akusoze kuphelele emlonyeni kuphela nje njengazo zonke inhlelo lezithembiso zabezombusazwe lohulumende. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ningu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sikhangela njalo okwenzakalayo ezikolo ngalesi sikhathi inengi labafundi belungiselela ukubhala imihloliso. Abanye ababalisi belokhu beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi bekhala ngeholo elincane abalitholayo kanye lokumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Gove ngo-8 ntambama.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Gove. Abezindaba bakwele Israel babika ukuba inhloko kahulumende yakwele Israel, umnumzana Benjamin Netanyahu, wethekelele kwele Saudi Arabia esiyahlangana lo Mohammed bin Salman kanye lonobhala wezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-US Secretary of State Mike Pompeo. Ugatsha lwezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba kaluzange luveze ukuba khona kukaNetanyahu emhlanganeni lo phakathi kukaPompeo lo Mohammed bin Salman owenzelwe eNiom. Yo-ofisi kaNetanyahu layo kayivezanga ukuba kwakhe emhlanganeni lo. Abebutho lakwele Ethiopia baxwayisa uZulu wasesigabeni seTigray ukuba acatshe kumbe abaleke lapho besungula uhlelo lwabo lokubulala kumbe ukubopha inkokheli yabahlamuki abalwisa kuleso sigaba. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Burkina Faso zibikwa zingenelisanga ukuvota kukhetho lokudinga umongameli ngenxa yokwethuselwa ngabezomvikela ngasikhathi sinye abahlamuki besijihad beqinisa impi yokulwisana lohulumende. Kulabantu abedlula inkulungwane ezilutshumi lathoba minwe mibili, 18,000, ababaleka ubuyanga, udlakela, impi, ukusilela kwemisebenzi lezinye inhlupho emazweni abo ngentshonalanga yezwekazi le-Afrika asebefikile ezihlengeni ze-Canary Islands, okulinani elengezwe ngesilinganiso sokuzinkulungwane ekhulwini 1,000% nxa kuqathaniswa lasikhathi sinye ngomnyaka edluleyo ka-2019. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe, lelami uMike.
Kwezenotho lamhlanje yabenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU kanye loZulu Makhaza sebesole kakhulu ukuqonga kwemali ebhadalwa ngabashayeli bezimota entubeni zama-toll gates, besithi lokho kuzabanyela ukuqonga njalo kwentengo yempahla ezitolo. Untungamili Nkomo weStudio 7 usiphalo ludaba.
Ugatsha olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Roads Administration iZinara solukhweze imbadalo yama-toll gates ngesilinganiso sokwedlula ikhulu lamachumi amahlano ekhulwini 150%. Izimota ezincane ebezibhadala amadola angamachumi amane lanhlanu i-45 Zimbabwean dollars sezizahlawula ikhulu lamadola elilamachumi amabili $120. Izimota eziphakathi laphakathi ebezihlawula amadola ayisikhombisa $70 sezizabhadala amakhulu amadola phose amabili $180. Imbadalo yamabhasi yona ikhwele isuka ku-$90 yaya ku-$240. Lokho kusolwe ngunobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo esithi kuzabangela ukukhwela kwentengo yezinto zonke elizweni.
Kutsho ke ukukhuphuka kwe-transportation okuzabangela ke ukuthi izisebenzi zithwale nzima zisemsebenzini, impahla ezihanjiswa ngomgwaqo lazo zikhuphuke zidule.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Kuyinqwala njalo ngumbhedo owenziwa ngabantu abangananzi abanye abantu abampofu. Imota zabantu abakuhulumende lama-commissions lama-judges lezinduna lama-CIO leze-parliament zonke le mota ze-ZANU-PF vele kazibhadali zidlula zichaya umchilo.
Kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi lanxa abantu bekhala ngoba bevele bengelamali, imbadalo yama-toll gates le ikhwele ngesilinganiso esincane nxa kukhangelwa idola leMelika.
Nxa isikhwele nge-RTGS yaya ku-120 something sokuphosa ibe sesilinganiso sedola and some cents, isibuyela khonaphana lapha evele ikhona ngedola le-America. Kodwa ke nxa sesikhangela ikuthi idola le-America lakhona idola lethu imali asilayo, imali yethu yikho uhlupho olukhona.
Isikhulumeli seZinara umnumzana Tendai Mugabe uvumelane loGawule esithi bakwezela imbadalo ngoba imali ekade beyithola ibingeneli inhlelo zokulungisa imigwaqo. Kodwa uZulu uthi okudanisayo yikuthi imigwaqo ifile njalo akukhanyi ukuthi imali ehlawulwa ngabachayeli iya ngaphi. Impatalo yokubhalisa izimota iregistration layo ikhwele ngesilinganiso esisabisayo. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa eloba enkundleni ye-Twitter uthi ukuze umnotho weZimbabwe uvuselelwe kumele kuze abatshali bezimali. Kepha ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi kunengi okuxotsha abatshali bezimali laba okugoqela inkohlakalo.
Xa ulikhangele ilizwe lethu lilizwe elinganalila mthetho, into zingavuka zitshintshile loba ngalisiphi isikhathi kule ndaba zama-property rights. Ungananzelela ukuthi sesile 20 years lokhu esisilwa ngento yamasimo, loba sithi sayigqida kodwa abantu bavuka bethathelwa amasimo abaye bavuka bexotshiwe. Into yama-property rights kufuze singani siyayilungisela layo into kuthiwa yi-policy consistency.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngumnumzana Moyo.
Kungaba yimthetho singathi kumbe ngama-fiscal policies atshintsha suku zonke. Eminye imithetho yangikhona i-announcewa kumbe iphuma kuma-political rallies.
Useubhodile umhlaba umongameli Mnangagwa ezama ukuhuga usomabhizimusi bakwamanye amazwe kodwa ukhanya engakaphumeleli. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
Ukuchiswa kwamarori afika amashumi amathathu emkhankasweni ukulwisa abashayeli bakwamanye amazwe kele South Africa sekulethe ukwesaba okukhulu kuzizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezijayela amarori. Uthuso Khumalo usipha lelo daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umkhankaso wokududulwa kwabajayeli bamaroli bakwamanye amazwe kwele South Africa usufike kusibanga esesabisayo. Iningi lamaroli la abetshiswa ngamabhomba eparafina, amanye edutshulwa amavili ngemibhobho abeselunyathiswa umlilo. Umtshayeli wamaroli weZimbabwe umnumzana Dayson Mugowa uthi sebetshayela bebamba amathumbu ngezandla ngoba loba nini sebengahlangana nalo kufa.
But uyabona like what is happening, most of these ama culprits bayenza this thing bayenza ebusuku because we all know that ebusuku you can hardly see far. You only see something close to you. So but at advantage because ebusuku kumnyama. There's nothing much that you can see.
Kusukela ngolwesine weviki epheleleyo sekujiswa amarola afika amachuma amathathu emgwaqweni etshiyeneyo wele South Africa. Lokhu kulandela izixwayiso ezethulwe inhlanganiso yabatshayeli bakwele South Africa e-All Truck Drivers Foundation isithi kusukela izolo kuze kube kusasa wonke umtshayeli weroli ongazalwanga kwele South Africa angatholakala etshayela uzayifunda ivaliwe. Loba nje linhlanganiso isemba phansi sithi kakusimalunga ayo achisa amaroli la ithi abatshayeli bakwamanye amazwe abaphume baphele elizweni. Ilunga lalo inhlanganiso umnumzana Mandla Ngomezulu uthi ngeke bavume ukuzothathelwa imisebenzi ngabantu bokuza.
We only employ a foreign national on a critical skill, a driving not a critical skill.
Asifuni ukuzwa ukuthi kuqatshwa abantu bokuza, thina silabatshayeli abaningi kangaka abazalwa kwele South Africa abangasebenzi.
They have a problem. They don't want South Africa. Our question is that why they are still operating in South Africa while they hate South African.
Utabalandaba lokuthi otshayelayo ule mvumo yokuba selizweni kumbe hatshi ngoba bona bafuna yonke imisebenzi yokutshayela amaroli iphiwe izalwane zakwele South Africa kuphela. Umkhwewa okhulumele Studio 7 ngesikhathi esendleleni yokuhambisa impahla ngeroli yakhe eDurban uthi ulindele ukuthi kungenzeka loba yini njengoba eDurban kulapho olutshisa khona lodlakela.
We have seen the minutes
esibone imihlangano eminingi yamaphathini ntambo abaningi kodwa akulanto ephumayo ebambekayo.
Amapholisa athi asengeze inani lamapholisa aqaphe isimo emgwaqweni loba nje ukuchiswa kwamaroli kuqhubekela phambili. Isiphathamandla sephephandaba lebulenjini leFleet Watch umnumzana Patrick O'Leary uthi kusobala ukuthi uhulumende weSouth Africa usephelelwe ngamacebo okuqeda udlakela emkhakheni wokutshayelwa kwamaroli.
Asiko safe as truck drivers and asazi ukuthi ubani uzosiza. In this case nobody is safe as of now. Ama truck driver ayasebenza 24 hours a day. For now there's no protection, anything can happen. Saba kakhulu sesithukile because our lives are at risk, our lives are not protected anymore. Anytime kungenzeka into imbi.
Kusenjalo ugatsha lwezokuthutha lalo lulokhu lungakaphefumuli ngalolu daba. Imbuzo ethunyelwe kusikhulumeli sikamphathi ntambo walolu gatsha ibingakaphendulwa ngesikhathi sisiya emoyeni. Nyakenye kutshiswa amaroli edlula amachumi ayisikhombisa kudlakela olufanayo obelubhekiswe kubatshayeli bakwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Singeke ihlukani sihlobo ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Kufi abantu abane bakubulawayo izolo lo yedwa wamashingo bebulawa yi-coronavirus. Okukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kwaba ngamakhulu phose amathathu 273 eZimbabwe jikelele. Abebandla le-MTC Alliance bathi isimo somnotho weZimbabwe sesifike esibangeni esibi kakhulu kubangelwa yokungamanga kuhle kwesimo sombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Oliver Lelisayo, Praxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.